So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani sulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 ngwabakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abukholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka kwemkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantu babo.
Asikholelwa kukho, sikholelwa kuNkulunkulu. Sesidinga khona ukuthi khona abantu bangahlatshwa amavaccine lawo ababuye bezothola usizo emasonto.
Ubukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene.
Kodwa ungakhangela phela kande ngo-2018 besile 23 candidates ama-presidential candidates.
Indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia u-Alexander Dugina ifa ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe ngumacupula idubukile yaba yizicucu.
Yeah, abangeke bayekele ama-Russians ukuthi bathi bona Ukraine ngoba angithi kuvele kusempini kuyalwiwa laphana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Iziphathamandla zempilakahle kobulawayo zibikwa zilokhu zisadingisisa ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa eManicaland ungaba usuhlasele abantwana abangaki kuleli dolobho. Umkhuhlane lo usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye 157 abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane elizweni jikelele kulandela ukuqhamuka kwawo eManicaland. Intatheli izindaba yeStudio 7 ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umkhuhlane wendingindi usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye i-157 abangahlatshwanga ejekiseni yokuvikela umkhuhlane lo. Lokhu kwethulwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutangwa. Embikweni wakhe uphinde wathi kulabantu abazinkulungwane ezimbili asebetholakale benawo. Ngakho-ke uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana ijekiseni lokuzivikela ukuze kwehliswe amathuba okubulawa yiwo. Umnumzana Gift Ndlela umongi sibhedlela sakobulawayo uchasisa ukuthi indingindi ngumkhuhlane othelelwana njani ebantwaneni.
Indingindi ngumkhuhlane ojayele ukutholakala ebantwaneni abancane. Lo umkhuhlane uthelelwana ngokuthi umuntu kumbe umntwana uyabeke wathinta indawo lapho kubambe khona omunye obe lomkhuhlane lo, kumbe kwesinye isikhathi nxa bedlala laphana abantwana kube lokuthintana kwemizimba kumbe betshintshane amathe, kube sokusiba lokuthi bethelelane lo mkhuhlane. Kodwa umkhuhlane lo ulakho ukuvikeleka ngokuthi ehlatshwe ama-jackson esithi ngama-vaccine. Ama-vaccine lawa ayasiza ukuthi engatholi igciwane lendingindi. Indingindi ibonakala emntwaneni ngemva kwamalanga alitshumi kusiya kwalitshumi lane.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ndiweni, umzali oselokitshini leNkulumane, uthi uhulumende uyaphuza ukuletha imithi yamajekiseni okuzivikela emtholampilo lezibhedlela.
Okusidanisayo ukuthi imithi yokuvikela iyaphuza ukutholakala. Kuyabe kulokho kuthiwa ubuye uzokhangela kuze uciniswe ukuthi umkhuhlane usumemethekile. Okuyikho esikufisa kakhulu ukuthi kulungisiswe masinyane. Kubuhlungu ukulahlekelwa umntwana ngento engalungisiswa.
Udokotela Mthabisi Bhebhe wakobulawayo uthi ingozi enkulu idalwa ngabazali abalenkolo ezibalela ukuhlabisa abantwana amajekiseni okuzivikela.
Emizlis idilela abantwana abangatholanga ivaccine yemizlis. Ngakho ke okukhona kathesi ukuthi umntwana wonke ongavaccinethwanga emizlis kumele abomongikazi ukuthi ethole ivaccine yemizlis. Yikho ke ubona eZimbabwe abantu abalemizlis abaningi abantwana lapha abama-church akhuthaza omama ukuthi bengavaccinate abantwana nxa bezalwa.
Kusenjalo kobulawayo sekuqhamuke njalo umkhuhlane wesihudo. Unkosikazi Wendy Mhlonga, umhlali wakobulawayo, uthi kakulungise udaba lokusilela kwamanzi kuqala.
Okubuhlungu ukuthi futhi njalo lekhansili layo ilandele futhi ischedule abasifakayo ukuthi bavala nini bavule nini. Uyathibona besithi 72 hour water shedding kodwa bagcine bevale iviki yonke and impompi nxamanzi evuya kuhambana vele irasti yona leyo izinto ezinjalo asakwazi ukuthi amanzi asigcilela wona ahlanzeke okungakanani ngoba bebuya vele elomunye umhlobo. So ngibona ngani nxa ungalungiswa indaba le yamanzi kungani konke lokhu kunganinxakela.
Imizamo yokuxhumana lekhansili yakobulawayo mayelana nokumemetheka komkhuhlane lo yehlule kodwa umnumzana Charles Malaba owenqabe ukuthathwa ilizwi wazise iStudio 7 ukuthi amanani akhishwe yikhansili kuphetha usuku lwayizolo atshengise ukuba kucatshangelwa ukuba kulabantu abahlanu abangabe belendingindi sekusahlolisiswa ukuba balawo lobahatshi. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngobathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye abokholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka komkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantwa babo. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Max Mkandla.
Hayi, umkhuhlane le thina kasoze sigijimele ukuyahlatshwa injekisheni. Imithi le engeniswa ebantwini le yimithi ejulileyo kakhulu. Njalo kumele sikhangele futhi imithi yabelungu abayibo abasinika ama-sanction ukuthi babe besizwela ngaphi umusa wabo ngowani. Imithi yabo leyi thina kasoze siyithakazelele. Njalo thina ngohlobo lwethu langokholo kholelwa ekuthini lokho esikuphiwa nguNkulunkulu yikho khona lokho njalo siyafila. Umkhuhlane ye ngamemetheka kodwa sesizama ukuthi khona abantu ababalekele emasowe kababuye bezodinga usizo. Ama-vaccines yabo lawa kumbe ngamaphilisi kumbe kwini asikholelwa kukho, sikholelwa kuNkulunkulu. Labo amaqhinga wona lawo baphiwa nguNkulunkulu kodwa ke thina kasakholelwa via i-vaccine. Sesidinga khona ukuthi khona abantu bangahlatshwa ama-vaccine lawo ababuye bezothola usizo emasoko. Kulilungelo labo abantu ukuthi begijimele khona ngale ngoba beyakuzwa ukunukelela kwemithi leyo la engasanukiyo ezibhedlela khona lapho. Njengesendulo kwayimithi wawuthi ungena esibhedlela uyizwa ukuthi iyanuka ula uhlubona ususilile. Khathesi vele kugcotshwa i-vaseline nale kuyafanana ukuthi ngama-perfume nje. So thina kasikholelwa kulokho, sesikholelwa kuyena lo asibiza ukuthi silale enhlane sibonisana labanye khona ngale kulokho babe kuphiwa. Umkhuhlane ungakafiki kumbe impi ingakafiki kumbe indlala ingakafiki uNkulunkulu yabo umoya wakhe usukhulumile phakathi kwethu ukuthi kuza kuba nalokho, kube sokudingwa amaqhinga ukubana kungamemetheki kwabantu bethole bebe lokusila. Ngakho abantu bazasila behlezi emasowe.
Manje khonokho alibone na ukuthi kuzabangela ukuthi imkhuhlane efana labondingindi yona le imemetheke.
Hayi, imithi asoze isebenze kakhulu. Ukumemetheka kwendingindi yikuthi phela iyabingelatshwa. Kambe yona indingindi le sisuke emakhiweni khona le mazweni abo la ahlakaniphileyo izizowela e-Afrika ibaleke e-Afrika izizongena la khona apha elizweni leZimbabwe isuke khona ingena kuwathi ichayizi yechayindlini. Hayi, abazokholo lapha bamemeza bekhona uNkulunkulu yabiza. Kodwa ke thina ngokholo lwethu sibone ngazani lokho sokunqinekile. Abantu basala nje sebegijima laphana nalaphana kodwa ke emasowe imithandazo enjalo iyabe isiyenziwe. Igazi lomuntu liyabe lingasathatheli imikhuhlane. Ngobana kulamanzi okugeza, kulamafutha okugeza, okugcoba ngawo. I mean to say, amafutha okugcoba ukubana ukuthi khona zimba igazi lesikhumba somuntu singathatheli imikhuhlane njengama-measles yona leyo, ama-smallpox, lendingindi le ekhulunywayo. Imikhuhlane leyi isiminengi kakhulu. Ngalokho-ke hayi, thina sikholelwa kuNkulunkulu ngobani uyabe sesinikile ukuthi kule mkhuhlane ongasozwelatshwe. Uyabe ungasozwelatshwe emhlabeni khona ngale kodwa-ke ngapha kolokholo lwethu iyabe selapheka.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla okholo lwesipostoli ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Ukuhlezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kulolukhetho kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene. Ikhomishini yezokhetho yazise ngeviki edluleyo ukuthi umuntu ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kuzamele ahlawule imali ngamadola emelika azinkulungwane ezedlula ikhulu $120,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Ye, empeleni vele imali isho khonoko ukuthi khona baza kuba balutshwane sibili abantu abazancintisa. Kodwa ungakhangela phela kande ngo-2018 besile 23 candidates ama-presidential candidates. Le iyinto enzima kakhulu njalo yenza ukuthi khona le administration eyokhetha ibe nzima kakhulu ngoba abantu babebalana yazi lezi nto. Labanye abantu bakhona umuntu pho ngivuka nje ukuthi khona yena useyi-presidential candidate engelawo nje lama structures. So mina nxa ngibona mbonani imali le izakwenza ukuthi ube le investment civil labantu labo futhi bangayi kundaba ze politics ngoba bedinga imali. Yeah, ngoba kuzayenza ukuthi khona la ubekwazi ukuthi kambe nxa luzi 20,000. Hayi, no yekela sibe le candidate eqondileyo sibe ukwenzela ukuthi khona izinto zethu zihambe kuhle. Yeah, ngokubona kwami nayo ngibona njalo nje vele yikho kufanele futhi ukuthi khona vele babevalutshwane bona babantu ukwenzela ukuthi khona izinto zethu zihambe kahle. Nxa kukhethwa ukhethwe abantu abathathu ukhethwe abantu abahlanu nje kuphela. Yes, then lokubala amavoti kuzayenza ukuthi ube very efficient lama results la angabile confusion. Nayikho kubona kwami lokho kodwa imali le iqondile sibili ukuthi ayibe nenge ukwenzela ukuthi khona kungabi ngokungena nje wonke umuntu athi uzokontesta engekho serious. So kathesi kwenkona sizabona khona abantu aba very serious. Uyabona la mabandla very serious. Uyabona ngoba ukuthi khona ubuye uzothi ufuna ukukontest kodwa ungelalutho nolalo. Lanxa vele sivotelwe ikuphela ubona lokuthi kathesi abasebenzi bona abantu ababekhethiwe. Babe lokho nje bezidlela imali behola imali every month abantu bangatholi lutho. So ke ngalokho ngibonani la kuzancedisa kakhulu. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Obamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imota zikamnumzana Justice Mayor wajajena omela igogwe nembuziya edalele ephalamende ezohlobo lwama-trucks ezingamachumi amabili lambili zizathathwa lugatsha olulwisana lenkohlakalo olwezak kusacutshungulwa icala eletheswa uwajajena. Ngolwesihlanu imota zikawajajena ezimbili zithethwe lugatsha lwezak. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi abalandeli bebandla le-CCC batshisekile ngodaba lokuthi imali abayibuthelelayo engamadola emelika azinkulungwane ezedlula ikhulu $123,000 eyokuthengela umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa imota engangeni inhlamvu zombhobho ayiqondakali ukuthi yasetshenziswa njani ngoba imota yakhona ayibonakali. Manje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hello, hello, hello msakazi, 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 msakazi sakubona. Ungabe uyaphila msakazi? Msakazi, ngithanda ukuthi nje ngithi fahla fahla lapha msakazi. Le ndaba yepolitiki. Yabona indaba yepolitiki msakazi yahlupha msakazi. Kula bantu labo fica badukana bezani, bakhulumana kubi, msakazi sihlahlabani. Bazwela usizi kakhulu msakazi, ngoba ngani yazi ukuthi ungakhangela uHuru Kenyatta
Dr. Elo Odinga ebake baba nengxabano enkulu kodwa okwamanje bazwana yabona so into elwiswa ngumqondisi ma uchamise ngangena ayifeze liyananto abantu laba bengazwana ngezindlela so wenothukayo uyabususele ngapi eish bazwela usizi ngoba kabakwazi ukuzayo bathu chamise uzangena lungisa izinto ukulungisa kachamise izinto ukuthi amandebele asebenze ngobunenge esindebeleni amashone esebenze ngobunenge esishoneni into esikhangeleleyo so umqondisi into efuna yona leyo so wena othuka uyabususele ngapi sokunjalo hayi futhi inkosi yami
salibonani salibonani bantu bezimbabwe salibonani balaleli besitudio 7 so lapha bakithi yazi siyabe sikhala nxa sokukhuluma indaba ezinzima iSouth Africa ilokuhlukuluza abantu bethu okukhulu kakhulu njalo laba abantwana bengela lapha abangaya khona so lapha sicela ukuthi uhulumende wezimbabwe abake bahlanganisa amakhaya babona abakwenzela ilizwe ama-industries avalwa lapha eBulawayo maningi kakhulu ukuthi mayivulwa abantwana bangasebenza sii kodwa nxa abantwana beza besebetshona sebegijinyiswa sebebulawa hayi kwaki futhi akuhlupheka amandebele kodwa ngaye kuhlupheka kuthiwa abantwana base-South Africa ngamandebele amashoni agcwele khona le ngo-driver bamagoneti bashona bebulawa kodwa kathi kuhulumende kuthini khonoko ukufa komuntu kuyinto enzima njalo uhulumende ngumuntu obusa abantu ngeke kube nguhulumende wezihlahla sozwelana abantwana libalungisile akula futhi i-industry engavulwa ezilongile izwe lelingi la mali yalo kodwa nxa imali yelizwe ingaba khona bangavula ama-industries athi imali izabe isehlulana ngoba izabe ingena emabhenki siba le-interest abantwana basebenza ekhaya baphumule South Africa lisalele lizwe lalo ngiyabona
ya Studio 7 Studio 7 njani ya imthwakazi Republic Party ya iyabahlaba abantu abaningi abanye sebeze bezikhulumela ukuthi bona abazukulu emathebhelelendi imthwakazi Republic Party yonke le yambi bahlaba ibahlaba babona phela ukuthi mayimthwakazi Republic Party thathi imathebhelelendi hayi labo bona abasishoyeni babaselasabile lapha nemathebhelelendi okunye imthwakazi Republic Party impela hayi ilibadla mpela sesilithembile emathebhelelendi yizapho hayi ayehluleka kudala ya yabona ukuthi kulo mama lo othiwa ngokhethiwe bhebhe lo mama lo waseBotswana lo mama lo othiwa ngokhethiwe bhebhe lo mama lo nasima kungaye kucongress mama lo nasile fako sibele ebengu-vice president kamqondisi umqondisi hayi right impela kuwu-president usasikhokhelela kahle kakhulu kodwa mama lo othiwa ngokhethiwe bhebhe lwa mama lo into ekhona impela hayi imbokodo eziningi sibele engazivusa sibile amakhanda ngoba mama lo into ekhona straight ngokuqinisa ukuthipa njengoba linjalo njengomqondisi yiba abantu esibafunayo labo bangakhulula umthwakazi hayi khona labo abantu abawelokhu bechallenge befihla umthini besesaba hayi nasifuna abantu abanjabo ukhethiwe bhebhe umqondisi moyo ye yiba abantu abangasimela labo sibili sibathile sisibathembile komthwakazi
siyabonga ukuzwa amabala amahle kangaka emajaheni asemazweni siyacela ngomusa siyacela ngomusa umprofiti lo okhulumileyo asiyemprofiti vela kula nto othiwa ngumprofiti indaba kuhle kuhle emhlabeni kakula nto othiwa ngumprofiti ngani kuthiwa ukhona umprofiti ngani abantu kabadibeki kangaka akula mntu othiwa ngumprofiti umprofiti yena lo umuntu othengwe umana wenze ukuthi abantu behle belahlekelwe lithemba bathi bona avele ukuvota kusancethi ngoba vele sehle wawina lowo asamene siyevota 2023 usiphathele enye into esingayaziyo 2023 kuya lenye into elingayaziyo kuphela into esihluphayo siyahluphana thina ngapha emandebeleni kulabantu bakamthwakazi kulabanye abantu be-TRIPC abanye abantu angazi ukuthi umbono wabunjani ngani bathengwa labo futhi ngenye iphathi futhi khonapha ngoba uyezwa sebesolana beze besolane bekhuluma la magama abantu hhayi okudlayo kulabanye abantu khona basiyakwazi abadla inyoka kulabanye abadla inkawu kulabanye abadla intobani dlani uthule kusenhliziyweni yakho lokhu ungambona mna ngikuzana u-p f nyekela umbone ngiku-TRIPC nyekela yikho la bembona khona umbone ngikulukuzeni yikho lapho kumthwakazi nyekela lawe nxa lapho khona yenza lokhu yikho libona la nxa sithathe omama abangafanani omnye uchoyise omnyama omnye uchoyise obomvu omnye uchoyise omude omnye uchoyise omfitshane asikwenzeni ngenhliziyo lokhu 2023 asivote asirejisteni phela sizovotani ndiboneni 2023 uthule difference kule minyaka yonke le ngu-42 eliyaziyo 2023 uza lokunye lapho andinikiangisemprofiti but nditshengise enye into ezayenzakala kuphela engayibalayo kusikhathi ebhayibhilini ngayibona asambenini kuphela siyevota kuphela sivotela amabandla esu afunayo kandiitshotshozeyo ukuthi votelani liphi hhayi ngilalelami mina kuphela kodwa kandiitshotshozeyo ukuthi lani hambani lili so lina hambani emabandleni enu lyakusapotayo livote libuthi anse phuma yithini ngiyabonga kakhulu buyali registe yobuningi wenu khanate siyaqotshwa emazweni liyaqotshwa emazweni lokho lisithi lifuna ukuqumela izwe phakathi liyaqotshwa emazweni egoli abalifuni liyabuthwa njengenkukhu siloma emazwenkweni siyethengiswa liyehluke ukuthi lizokhuleleni lizwe lokho lisithi ye badala libone nti lizavota kuhle abadala thina lithi esalungisela ukulungisa okubi linalicah
ukuthi uyanini sizwenza sonke siyabonga kakhulu uNdebele nalo khuluma elisa alimsola ethi umdala wensuzu othanda amashona hayi mina ngikuthi triple C vele abangithandayo bangithola ngale ku triple C iparty yami engiyifunayo vele ngaqalise isese MGC kaTswankirayi ngazoyilandela iMGC Alliance namhla ngu triple C vele kanjinji iparty hayi kanjinji ngiyabonga
triple C ndifuna njani basazethu ndifuna njani basazethu abahle bomsebenzi omuhle elisenzela wona imihla namalanga bonke konke nje nisenzela khona basakazi hayi nathi sisiphilele kakhulu bathi sisiphilele mina ngilo ngifisa nje ukudlulisela inkulumo yami le kakhulu angathi ngaziwa ubaba uGawule lezana uPF yakhe uma sikhuluma ngamalungelo abantu kumbe sikhuluma ngokungakhululeki kwabantu sisuka sikhuluma ngento ezifana nokuthi singabantu baseZimbabwe sidinga ama magistrate aseZimbabwe hayi ama magistrate wezana uPF sidinga amaphoyisa abe ngaseZim engabe ngawezana uPF sidinga amasosha abe ngawezim engabe ngawezana uPF sidinga amanensi lama teacher lababalisi bebe ngabaseZim hayi abezana uPF yizi izinto esikhala ngazo kakhulu ukuthi akunga like akungabi bengakolonizer yizana uPF bonke labo bantu ngoba wonke umuntu even we opposition party ubheke bona ukuthi hayi inzo yamangala emthethweni kanje umthetho udlala indima yawo njengomthetho hayi njengezana uPF so labo bantu bonke mbabala amatisha amapolisa amasotha bonke labo bantu labo amanensi konke lokuyana ngama yini bonke labo bantu yebo basebenzele i-government but basebekolonizwe yizana uPF so yile nto esisuke sikhala ngayo so wena if ma ungeke ukuzana uPF suzithola ususeleke ingwane awukwazi ukusithola usizo olupheleleyo izilongoma ungasowezana uPF yileyo nto esikhala ngayo amalungelo esikhala ngayo
sanibonani salibonani kwi-studio 7 siyakubingelela lonke ngomusa langothando siyakubingelela abantu bakithi eZimbabwe hayi siyazizwa inkulumo ezikhulunywayo eziqondileyo lezingaqondana kodwa-ke ngizagcizelela la ngiphendula kakhulu ubaba uNdebele according uthamisa lo mnangagungcono ngcono kakhulu uNdebele kakhulu kakhulu nanxa uyisapoti zama ukunanzelela 17 councillors kobulawayo ngamashona abantu besindebeleni bonke ngamathini bonke ku-MTC and then usiyemuva lapha kusesengubaba uTswankirayi becabane labo Gibson azuze ngikuchazise konke kwakule problem ba uTswankirayi wayesesenza wrong thirdly uphetheni ozosiza ngakho abantu elikhuluma ngakho ukuthi uzoba notshintsho olungcono kuyini olutshengise khona ukuphethe ozokusiza incede ngakho abantu okwaziwe naNdebele mpela malumane ikuyini ukuphethe ngulo jaha uyothamisa ozosiza ngakho abantu ukhona ezawucela imali le angeke bemnike imali banike umgazi wabaphendukela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Ukwezemelika indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia uAlexander Dugina ife ngemva kokuba imoto yakhe ebithiwe umaqupula idubukile yaba yizicucu. Amapholisa kwele Russia athi kusobala ukuthi leli bhomba belijonge ukubulala uDugina kodwa labulala indodakazi yakhe uDaria obetshayela imoto kayise. UDugina ubikwa nguye olalelwa ngumongameli Putin njalo engaba wamcebisa ukuhlasela ele Ukraine. Ngokunjalo uPutin ubikwa esethesa ele Ukraine icala lokuba lesandla sokubulawa kukaDuga. Ubuhlaziya lolu daba sixoxe locumungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ya kungathi akukaphumi kuhle. Ye abangeke bayekele ama Russians ukuthi bathi bona Ukraine ngoba ngathi kuvele kusempini kuyalwiwa lapha. Kodwa ke bangabe beloke bekhangele Ukraine kanti sokulo kunye okubangenelayo. Awukumele ukuthi bakukhangele wedlula Ukraine ngoba la iRussia angathi nxa ichaya ngale eUkraine. Kuyavuleka futhi ezinye izigaba ngemva kwayo ngapha. Enxa yongabe sokungoku kunye enqeso kulokunye okukhangele ukuthi kuhle kusebenzise lona leli thuba lempi ukuthi lichaye khona ngale eRussia.
Sike seze ukubana sokusesatshelwa ukubana amasocha aweRussia engangena ku-nuclear plant. Ingozi engaba khona ubona ngani ingaba ingozi enkulu kakhulu yini?
Ye, la mabutho sibili aweRussia avele wona ngokhanya ngathi asekhona phakathi kweplant leya. Okwesatshelwayo ukuthi kuzadubuka into enkulu laphana ezachaya imimoya lebulalayo iradio active leyo imoya lebulala abantu yiko osekukhanya ngathi kuyesabeka laphana. Akumelanga ukuthi kulwelwe khona phana kumbe kujikelwa amabhomba khona phana kumbe la iRussia ibe namabutho ayo khona phana ngoba okwenzakalayo khathesi kuyukuthi akusaqedakali ukuthi kufanele ukuthi kwenziwe njani. Kodwa kuyingozi enkulu kakhulu ezakwenza ukuthi lawa ama-Russians afe ngoba umoya lwana uzaphephuka usiya khona le eRussia kumbe ezigabeni lezi abasebesithi bazibambile bona asebezithethe khona ngale Eastern Ukraine. Njalo uyachapha futhi ulwandle umoya lwana usiya khona le Europe khona le umoya lwana mubi kakhulu umoya ongabulala abantu abaningi kakhulu. Yiko kulokwesatshelwa sibili okukhulu kuyingozi enkulu ukuthi kwenzakale khona lokho ngoba izinto zangkhona zizigaba ezimbili nxa ngizilalelisa ukuthi khona kuzadubuka into ezachitha umoya lwana laphana ku-nuclear station kumbe yona i-nuclear station lena ishote i-supplies ezifunayo ukuthi iphile ibe irana laphana bese kucina kutshinya umoya khona laphana. Umoya lwana uyingozi kakhulu umoya obulala khonapho sibili umoya omubi kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe obeqoqa ecingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika esigabeni seTexas.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela eziphakeme.
Hayi, siyabonga isikhathi so esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abokholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka kwemkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantwababo. Ukukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kukhetho oluzayo kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene. Indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia uAlexander Dugina ifa ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe ngumaqupula idubukile yaba izicucu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.